Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 20 kuzivandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
amacala nalawo limaza abanye okubulala kusetshenziswa amabhemba akhona ngoba singakhuluma nge last week nge employees sibe lamanye amacala njalo ngangemuva.
Abafundi benjube high school kobulawayo bangena emgwaqweni betshengisela insolo yabo ngokwenzakala kunhlangothi zemfundo.
Thina nje abantwana besikolo siya dubeka kakhulu ngendlela izinto ezenzakala ngakhona lapha eZimbabwe. Ama-teachers awekho esikole and thina siyabhadala i-school fees. Abazali bayakhompleyina ukuthi i-school fees siyadura and mina lapha engihlala khona ngiyagada every day mbi esikolo only to find ukuthi ama-teachers awakho esikolo sakhona. So it's a challenge for me.
Amapholisa edolobheni leGwanda abophe ojekeja abafika amachumi ayisithupha emadabu kabusa lamhlanje endaweni yevova lapho iningi elemba igolide ngokungekho emthethweni. Abantu bemelika namhla bakukhefu lokunaza ilanga lokuzalwa kowayelwela ilungelo labensundu ele Martin Luther King Jr. Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abafundi benjube high school kobulawayo bangena emgwaqweni omkhulu osuka elokitshini lenjube uqonda enzikini yedolobho befola betshengisela insolo yabo ngokwenzakala kunhlangothi kuhlangothi lwezemfundo. Abafundi laba bamiswe bengakayifika edolobheni ngamapholisa ababuyisele esikolo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantwana besikolo abatshengisele lamhlanje baveze ubuhlungu ababuzwayo ngomumo okhona elizweni. Bethu uhulumende kumele angenele athathe inyathelo ngoba impilo zabo ziyatshabalala kancane kancane nxa lumumo ungalungisiswanga ngokuphangisa. Omunye wabantwana abafunda enjube high school uNdalwenhle Ngwenya uthi uhulumende kumele angenele ngalokhu okwemfundo yabo ngoba labo kungaphezu kwamandla.
Dubeka kakhulu ngendlela izinto ezenzakala ngakhona lapha eZimbabwe. Ama-teachers awekho esikolo and thina siyabhadala i-school fees. Abazali bayakhompleyina ukuthi i-school fees siyadura and mina lapha engihlala khona ngiyagada every day mbi esikolo only to find ukuthi ama-teachers awakho esikolo sakhona. So it's a challenge for me nasebazalini ngale. They're supposed to provide ukudla endlini for us and pay school fees for nothing. So into esikhala ngayo ukuthi i-government izame ukulungisa izinto. Siyacela lingenele ngoba into eyenzakala lapha hhayi nathi ngaphezu kwamandla ethu.
Omunye njalo ongumfundi uBlessing Moyo uthi ukhitshwa imali eziningi ukuthi bafunde kodwa akulalutho abalutholayo.
Thina njengabantwana enjube hayi abazali babhatala imali ezinkulu but kasifundi and babhatala imali eziningi since isikolo zavulwayo asake sifundi sivuya kuyahlala. Isinkwa siyadura, umphako uyahlupha. So as ikwazi ukwenza sa-demonstrator namhlanje, lezi zinto kazitshintshi.
Unkosikazi Sibongile Chuma ongumzali uthi abantwana bathi bafuna ukufunda ngoba ababalisi bekhalele umsebenzi bethi iholo abalitholayo lincane kakhulu.
Abantwana bathi abafundi, bale 2 weeks bengafundi. So abantwana bafuna ukufunda bathi bayabhala bazafeyila. Yikho abakukhalelayo abantwana. Bathi amatitsha athi imali incane abaholi. Imali yamatitshi incane. So thina lathi njengabazali sesikhaliswa ngamafizi esiwabhadalayo 430 mina ngifaka u-form 1. La mabhuku maningi ngwabangcwaba ngithengile amabhuku ayinqumbi amaningi ukuthi naka amabhuku umntwana hambe esikole umntwana uhlezi.
Omunye wabazali unkosikazi Sithabile Maphosa uveze ukuphatheka kubi ethi yena bazame ngamandla onke ukuthi bathenge konke okufunekayo kodwa kulalutho olwenziwayo.
Uyabona ke mina ngiphatheke kabi njengomzali. Le nto eyenzakala esikolo le ayikho right. Kumanje sizame ngawonke amandla esilawo ukuthi ama-uniform sithenge amabhuku sithenge but abantwana kadesi ukuthi bahambe esikolo ama-teacher kuyo. Asazi ukuthi wenzakalani, asazi ukuthi kuze kube nini. Phatheke kabo okunye okungayenzeki.
Abantwana bezikolo edolobheni lonke lakoBulawayo bakhala ngokuthi umumo oselizweni okwamanje kuhlangothi lwezemfundo uludubo hathi abazalini lababalisi kuphela kodwa lakubo bonke asebevuka mihla ngemihla besiya esikolo behambela ukuyakwejisa bengafundi. Iningi lababalisi abakho ezikolo ngoba bezophisana ukubuya emsebenzini ukuthi lalabo abayabe bekhona bengafundisi bekhala ngeholo elincane abalitholayo. Uhulumende uhlala ekhala ngodubo lokuswela imali ethi kenelisi iholo elifunwa ngababalisi. Asenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema ngokutshengisela kwabafundi lokhu ngoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Imele Studio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amapholisa edolobheni leGwanda abophewe otsheketshe abafika amachumi ayisithupha emadabukabusa lamhlanje endaweni yeVova lapho iningi elemba igolide ngokungekho emthethweni. Lokhu kulandela ukubulawa kwabantu emgodini yegolide kusetshenziswa amabhemba. Walbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ababothwe laba batholakale belemthina yokudinga igolide amahloka kanye lezinduku lapho behlaselwa ngamapholisa lamhlokuseni. Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele uthi ababotshiwe laba bagoqela ubaba abangamathumi amane lane kanye labomama abalithumi lasithupha ababikwa bebethengisa impahla ezibalisa utshwala okungekho emthethweni. Lokhu kuza ngesikhathi kulokukhathazeka elizweni lonke jikelele ngezimbamgodi ezihamba zibulala abantu zisebenzisa amabhemba zibathathela imali kanye legolide ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. UChief Inspector Ndebele uthi amacala okubulala kusetshenziswa amabhemba sevamile kulomango kungakho bethethe lelinyathelo.
Indaba leyo kuthiwa ngamashurugwi ibala eseliphonga usetshenziswa ebantwini bonke abayenza amacala. So amacala nalawo okulimaza abanye okubulala kusetshenziswa amabhemba akhona ngoba singakhuluma nge-last week I think kade kungolwesihlanu kumbe ngolwesine sibe le meda akusetshenziswa khona amabhemba empoyensi sibe lamanye amacala njalo ngangemuva so asingeke sithi khona lapha emadweni South kawakho hence yikho siyenza i-red lay ukuthi sizame ukuthi khona kube lokuthula esigabeni.
Nyake nendaweni yeVova kubule omunye utsheketsha kusetshenziswa amabhemba kumbi amaNdebele labesishoneni. UNdebele uthi bazaqhubeka behlasela kuzo zonke indawo okwenziwa khona egolide okungekho emthethweni.
Nasile ndaba zodlame endaweni zenu ezijekejwa khona. So sizaqhubeka si-raid indawo zenalezo kuze kube le lokuthula. And so Vova yodwa nxa sikhuluma eMathewen South sila indawo zabo Fort Dixon, silabo Felabusi, sile indawo zabo Mpoyenzi ePlumtree. Igolide linenge eMathewen South but thina esikutshoyo nje amapolisa sithi abantu mayine abembi golide ngokusemthethweni.
Unobhala jikelelo enhlanganiso yezimbamgodi eZimbabwe Miners Federation umnumzana Philemon Makuwele ukhuthaza amalunga ukuba asebenze okusemthethweni ngoba nyethelo luthethwe ngamapholisa liqondile njalo lizehlisa ukudalwa kwamacala.
Kuyi-rage le yenziwe namhla le it was long overdue. Kudala sayimelela because iVova hadi ihapa ama-thieves, ihapa abantu bonke kulabantu abaningi kakhulu abangazakaliyo ukuthi bagebha kobani bamayina ngapi. So this is the first step eyenziwe esiyithabela kakhulu because kathesi ama-miners wonke siwarecommend ukuthi babe lama-registers ama-workers abo ukwenzela ukuthi singabe lama-ghost workers esingakwaziyo ukuthi basebenza ngayo. So siyathaba kakhulu emuva yenziwa amapholisa le maybe zingaqeda idaba lolo labantu bama mabhemba lo.
Ababothiwe bavalele enkambeni amapholisi eGwanda njalo bakhangelwe lokumiswa phambi komthethwandaba besetheswa amacala athiyeneyo abalizele ukwemba amatsha ligugu okungekho emthethweni. Ukwemba igolide okungekho emthethweni kulesi gwebo seminyaka emibili entolongweni. Iningi labasakhulayo kulesi sabelo liphila ngokwemba igolide okungekho emthethweni ngenxa yokutholakala kwemisebenzi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ku kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhaya sibili njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawuni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Abantu bemelika namhla bakukhefu lokunansa ilanga lokuzalwa kwayelwela ilungelo labensundu elele Martin Luther King Jr. Day. Lanxa umuyi ilanga lakhe lokuzalwa lingumhla ka-15 kuzibandlela, uhulumende wemelika wabeka iceleni umvulo owenziwa umuyi yena owayedume ngokulwela ilungelo labensundu lemelika. Ukuhlaziya ngokunanzwa kwaleli langa, uMichael weStudio 7 uxoxe losakhulayo umnumzana Kelvin Manduna wesizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Melika njalo
ngumuntu owabhubha way too early esayengumuntu omnye young man, kodwa ngumuntu elombono far ahead of his time. Wayebona ukuthi ilizwe leli ukuthi sihambe phambili as a nation kulamanye ama-values okumele siwaqhakathekise, and it took time ukuthi ilizwe leli to achieve those objectives Martin Luther. And ngumuntu who inspired ama liberation marathon izinto ze poverty.
Awungitshele yini umbono wakho mayelana ngalolu suku?
Ilanga lika Martin Luther liqhakathekile, more importantly kathesi ngesikhathi sika mongameli Trump when ilizwe is very polarized and a lot of ama issues u Martin Luther akade elwisa about inequality, about racism and especially poverty for people of color. Those issues are resurfacing ngokubona kwethu.
Kulabantu abaningi abakhangele ilizwe leMelika besithi yebo bayathakazelela lolu suku, kodwa amalungelo abantu khanya ngani awahlonitshwe esijineyo ikakhuluka abantu abensundu. Ukubona njani lokho?
Ngibona kwami there has been a lot of progress. It's not 1960s kathesi, kodwa as you are saying kulomsebenzi obuningi still to be done ngendaba lezi. Ngezinye izindawo siyabona ukuthi sokule progress.
Si lokhu sikudaba lwempilo kamoyi uDr. Martin Luther King Jr. njengelizwe leZimbabwe kukhona na esingakufunda nxa sesikhangela impilo?
Kulokuningi. If you ungakhumbula speech ka Luther, the most famous one about the dream, one of his dreams was for equality among abantu. And ungabhekile izwe lethu leZimbabwe, inequality, lack of empathy ngama hallmark. Nxa ngisho njalo ngisithi ama chefs baphila on a level far ahead of ukuphila of ordinary Zimbabweans. Sikhatshana kuma ideals ka Martin Luther.
Lo ngumnumzana Kelvin Manduna osakhulayo njalo oyingcwethi ecubungula izombusazwe lamalungelo oluntu eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Uxoxelo Mike Hove weStudio 7 ecingweni ekhonapha eWashington DC. Live talk lamuhla sikhangela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eMelika kuqhathaniswa laseZimbabwe ngelanga. AbeMelika benanza ilanga lokuzalwa kwensundu wayelwela amalungelo oluntu uMartin Luther King Jr. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America. Iziphathamandla zenkampani yokwemba amalahle eyewange Colliery bikwazi sithi zikhangelele ukukhupha amanzi emgodini yamalahle kusukela namuhla kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula ngomgqibelo elibangele umonakalo omkhulu wokulinkampani kwathi iningi lalahlekelwa zimpahla. Umphathintambo kahulumende umnumzana Fortune Chasi uthi amagetsi aseza silela ngamandla ngoba izulu leli lidale umonakalo njalo esitishini sewange power station. umnumzana Mandla Nyoni ohlala number 1 eWange uthi banengi omakhelwane bakhe abalahlekelwe izimpahla.
Laphana kwenzakale impahla zabanikazi abantu bachuthekele izimpahla zabo izindlu kanti abona ukuthi amanzi angagcwala umuntu sefike ekhalweni kanti next amagate yade sekuyingozi kanti nezimoto ezinye ziphethwe zigancela nje lezihlahla ziwile. Lesi sehlakalo dade sibuhlungu kakhulu yazi ukuchithekela komunye umuntu komuzi wakhe into elihlazi. Noma kungazange kwehlakale kini but kwehlakala kohlupho kofoyena nanti kubuhlungu. Ngokuba umuntu lwana ngathi ukhangele ngalolu suku wethutile kona uza kuthenga ngani lo mbhede, uza kuthenga ngani iTV, uyathenga ngani isofa, into zakhe zonke sezimanzi, iplanka phela liyabola ka ube sokuya ngapha vele kuningi ukumothakele lapha, abanye imota zabo kade zimbenda emanzini. So aso into enhle leyana nje into elihlaza.
Labo abathinteke kulesi sehlakalo bangaphi kathesi, ukhona obasizayo yini
lapha lesi sehlakalo? Ngizithi abanye bathethe bahambe eGuest House eyawange kona phaa eKorea kukhanyisele lapha eGuest House leyayo ngeKorea le laphana ngale ngaphansi ezitolweni angisafikanga but ngiyawasi amanzi yana kade efika kwamele emabhidi ngaseduzane lezitolo so kungabikwazi ukuthi angenile phakathi eshopu kumbe kwenzakale njani. So langale ewange futhi eCinderella lako kwenzakale same story njengakho lobo kwenzakale enumber 1 kithi ngapha kumadala womngako lawo bangenelwe ngamanzi so bacinisile kukhuthwa endaweni yabo sikhangisela kule hlale emaklasini yabona amanzi ngendlela ayabe kuya ngayo nezindlu zangikona ngendlela ezamiswa ngayo ayiphiwa planning egodini laphana vele into vele ozakukhanela kuzayenzakalani vele hayi laphana mboni into yakuqala khanya vele amanzi ayikengele lokho ayimbisana but akakathesi lokukhanya unyanyile uzama lo
izulu lihlezi lisina yini khona ngapho kumbe bekungwakuqala ukuthi line ngamandla
libe lingani emalangi nonke lapha lile nto engukuqalisa manje khona kuyisapho kuyehle kona lowo monakalo lo.
Lo ngumnumzana Mandla Nyoni ohlala inumber 1 eWange sixoxela ekhonale eWange.
Voice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 6175 la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talk. Sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Iningi labazali kanye lengcwethi kwezemfundo bathi bakhathazekile ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngababalisi abakhonona ngeholo eliphansi langokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Bathi lokho yikho kubangele ukuthi izifundi zeNjube High School namhla zitshengisele emigwaqweni zikhonona ngokwenzakala ezikolo. UGives to Studio 7 uxoxa lo ngodaba lolu lo Dr. Sifiso Ndlovu wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association lo mnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF labalandeli bomsakazo weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni umnumzana Ndlovu, sungula lolu daba.
Osokukhona ukuthi izinga lezemfundo liza kwehla njalo. Siyabona ke imphumela ebilweyo eka A-level kakhulu abafunda abapasileyo ukuthi sithola ingathi inani elithe lapasa laba yi-5,000 phakathi kwe-17,000 okutshengisa ukuthi iningi labafundi bazavela baphinde nxa beza kuthi bakhuphukise ukuphumelela kwabo. So lokhu ngokunye okuluphawu ukuthi ezemfundo ziyehla. Yebo phela ababalisi bemadolonziba basinzeka ukuthi lalokho abakusebenzelayo ababuboni sebezebesiya bengathi bayakholwa ukuthi bona ngabanazwa.
Thathe ubaba Mkhula Ncube
lapho ngikhona lapho eRupani kukhanya kulesi sikole ngiso lapho igama langu la abahamba nje abantwana esikolo kodwa akakwinto okwangikhona hhayi kakucace ngoba lamatitsha abuye lokhu bebuya nje mbijana mbijana kabashibo labana ababuya ngesikhathi eminyakeni yonke ukuthi babuya ngesikhathi esikolo okuthi akuyadondisa sili ngoba yeyi lezikolo zakhona zikhwelile lapha uhulumende la uthi hhayi lingakhwezi kuyaphikiswa lapha basi phakathi kwesisanasana la imfundo iphansi baba.
Thathe ubaba ke uSibasa Juma ecingweni.
Hayi abantwana basinisile futhi babuhlungu kakhulu ngoba abaningi bakhona vele kabashaya isikolo
ngani ngawuzakukhiphela ama-1000 ama-700 yalawo wena mzali ungakwanisa ukuthi uyenele futhi uyitholi kuzobe emabhukwini ufayinifomu hayi abantwana baqinisile kakhulu ngoba bakithi akusela kufunde ikhona laphana njalo besiya khona ngale labo bangani bayazuza kakula kuphela kufundiswa bakwenziwayo ngoba la ma-tiacha phela ayakhala kawukabasizi bakambe abaye emsebenzini
sesilo baba-ke uthandeko zintimkandla wayengumphathi isikolo khona ngale gwanda
okuyintoloku kungathi nje sekufohla nxa zonke ngenxa yobunzima obukhona ngoba nabo khonoko okwesoweto ka-1976 kwaqalisa kungathi kuthiwa abantwana nje bapambanisile bebatheni kwakhula kwaze kwafika lapho kwafika khona ngo-1994 lokho kwenzakalayo kuba yisibonelo ukuthi elizweni leli akulanto eqondileyo, akulanto ehamba kahle, kuza kwenza ukuthi mhlawumbe besuka kulokhu ukubhikisha abakwenzayo okade kugcwele ukuthula kungagcina kumemetheka ilizwe lonke.
Lo baba-ke ubelief gawule webandla le-ZANU-PF
into le yebo phela udubo lukhona emadolobheni, abazali baphakathi kodubo, abantwana bayananzelela, abantwana baphakathi kodubo, abazali sebebhadela izimali. Omunye uke wathi kimi ababali singapha emaphandleni kwezinye indawo lapho kulamacimbi khona sebeziyela ukuyagola amacimbi beshiya abantwana bebodwa bengafundi. Umzali lo ungomunye wabalisa nje abakhona ezigabeni kade kukhuluma esijondalo. Ngokubona kwami abantwana labo emadolobheni ile qiniso abazenzeli laba abantwana. Angithi ukuthi abantwana abacabangi kodwa ngithi abantwana ukuthi baqoqane benze into enjengaleyo kulesandla esithile.
Laba ngabanye abaxoxela uGibbs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi selifikise amaranzi angamakhulu amathathu lamachumi phose ayisithupha i-358 esigabeni sakuqala sidlalo ohlobo lwe-test eliwudlala leqembu lakwe-Sri Lanka esigodlweni iHarare. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe Harare Sports Club njalo abadlali balo abathathu ababengamavulandlela benelise ukuthola amaranzi edlula amajumi amahlanu ngamunye, okuyinto engavamanga kuqembu lelini. Abadlali ababili abayibo baqale ukungena enkundleni besiyatshaya ibhola ngoPrince Maswaure, yena othole amaranzi angamajumi amahlanu lanhlanu, kanye loKevin Kasuza, yena otshaye amaranzi angamajumi ayisithupha lantathu. UKasuza yena bekungokokuqala ukubadlalele iqembu leZimbabwe emdlalweni wohlobo lwe-test, njalo utshele intathe lezindaba ekupheleni kosuku lwakuqala ukuba uthokoze kakhulu ngendlela adlale ngayo.
Ngiyajabula kakhulu njalo ngilesikhathi eside ngilungiselela lolu suku ngokusebenza nzima, yikho ke ngizwa ngilokusuthiseka ngendlela engidlale ngayo. Sithe singena enkundleni uPrince wathi kumele sidlale sijonge ukuba siyale silokhu sisenkundleni, hathi ukuba sikijimisa ukuthola amaranzi njalo lokhu kusisebenzele.
UKasuza noMaswaure bathe sebekhutshwe enkundleni yabadlali abaze ngemva kwabola kubenelise ukubuthelela amaranzi alo hlonzi, njalo odlale kuhle ukudlula abanye bonke ekutshayeni ibhola nguCraig Evan, yena othole amaranzi angamachumi ayithoba munembili lanhlanu 85. Umdlalo uthe umiswa ekupheleni usuku lwakuqala iqembu lezimbabwe bese libuthelele amaranza likhulu lamachumi ayithoba munembili lathoba munemunye 189 wathi namhlake likhuphule lelo nani laze lafika kumakhulu amathathu lamachumi amahlanu lethoba munembili 358 ekumiseni kwemidlalo namhla ntambama iqembu leSri Lanka bese liqalile ukutshaya ibhola njalo bese lithole amaranza ngamachumi amane lambili ngemva kokulahlekelwa ngumdlali oyedwa kuma-overs alichumi lani ngaphandle kukakasuza iqembu lezimbabwe liphe ithuba abanye njalo abadlali ithuba lokudlala umdlalo wohlobo lwe-test njalo laba ngababalisa uVictor Nyauchi kanye lo-Ainsley Ndlovu umdlalo uqhubekela phambili kusasa ekuseni njalo kakathesi iqembu lezimbabwe lichiya eSri Lanka ngama-runs angamakhulu amathathu lechumi lesithupha 316 njalo iqembu lezivakatshi liphethe ama-wickets ayithoba munemunye esandleni ngimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe abasebehlala kwele South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi baza kuya enkambeni zamapholisa kuyawanxusa ukuthi athathe amanyathelo ngezigebengu iningi lazo ezicatshangelwa ukuthi ngezeZimbabwe esezithwalise abantu amagabha avuzayo emalokitshini aweHillbrow, Beria, Leyove, leJohannesburg. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMabhena uthi njengenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ngeke bakhokhe izandla abantu bekhutuzwa emgwaqweni, bengenelwa ezindlini, begwazwa, betshaywa abanye bebulawa izigebenga lezi.
Abantu bayathathelwa ama-cellphone, bayagwazwa eHillbrow, amapholisa kakulanto ayenzayo. Nxa abantu bengavikela amapholisa uthi ngobani abenza udlame lolu babenza i-crime leyo, amapholisa ababamba laba bantu abatshele ukuthi wena ubotshiswe ngubani. Nxa umuntu lo ephuma e-police station abe sezodubula lowo muntu onguyombophisileyo.
Le yinto egcizelelwa isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Chabalala, yena othi sekule ndawo vele zingasahanjwayo ngenxa lezi izikliwi. Enye yalezi ndawo uthi kusemahlanganweni omgwaqo u-5 lo Abel eBeria, lapho kule xuku labotsotsi asebesaziwa.
Abantu babanje mini ilanga libalele bengeniswe lapha lemnyamandaba ebizwa kuthiwa yiBaghdad. Abantu abantombazane amadoda athathelwa amafoni, athathelwa izimali, baphuma nje bebaningi fika 5, 6, 7 befike nje bethathe esiphazweni sakho sijingisela khona esitendini sakho. Khona omunsisi abamgwazileyo bamthathela ifoni.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Cosmas Ncube uthi izinto ezifana lalezi ezigcina zidala udlakela lwe-xenophobia.
Kunzima, akusaphileki, kuyesabeka, kuze yikho okwenza lalabo abaziphethe kahle begcine sebesenkingeni nxa yabo labo abatshontshayo. Abanye bahambisana lamaphoyisa, abangani bamaphoyisa abakhulu kakhulu. Akusibo bonke abantu bakithi abagangayo, there are very few, kodwa the ukuganga was very effective. Kuyalimaza kuwisa lezithunzi.
Umnumzana Wabhena uthi usizi ukuthi iningi labahlukuluzwayo labo ngabeZimbabwe, kanti-ke kulobufakazi bokuthi iningi lezigebenga lezi ngabeZimbabwe njalo.
Abafana laba abaphethe imenze, umuntu waseZimbabwe nxa ekhuluma uyaza uzwakala ngolimi, ngoba njoba sikhuluma isiZulu uyabusiza udayi lo ngwasekhaya lo ngumZulu lo vele ukhulele eSoweto. Yikho futhi abantu ababambayo babamba izizalwane zaseZimbabwe, yikho ke kulula ukuthi kwazakala ukuthi laba ngabaseZimbabwe, kodwa amapholisa kawenzi lutho.
UMabhena uthi bazaxoxisana lomkhulu wamapholisa kulamalokitshi ukuze lezi zigebenga zibanjwe zivalelwe ejele okwesikhathi eside. Melesudo 7 Johannesburg, le South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
ZeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.